Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni wo Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma renters, kuma rates, kuma licensing, imali zikhona ekhansilini, kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baxoxa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 kwama-ward ehlukeneyo alindawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Yalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidalaeni bangathi ukuvala kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto yabona namatrasa njeni kakhulu ayabusa.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo abanye babo kungabasakhulayo, ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lomnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informal sectors kathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala zathi akhonse ngiyibona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informal sectors or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specifically for one, but the city council is here ever father, rather the budget. The city council is here, Kabumele, in me, informal sectors, budget to which I, the budget to the budget, the city in Gala, in Gala, the Lenza, the local. It is in Gala, I'm informal sectors, of course, they analyze the follow up, the whole day, the city council account here, at Konoka Wenzara, the Mabuji, which is in the previous budget, they are 2022 to 2023, in Wenzi, which is from the city council. Only Kora Kuru attest, which may be the information you must think that ukuthi behold isithi kanti bakhawuntele.
Sesikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingani uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more of a training fundisa izakhamuzi nama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance, and njalo isithi kansile ma esithethe imali leyana ikuhlonekile ama-tesis siyathola konke umalevi amalevi onke lana bayisebenzisa njani iyedindle isithi kansile, and ngobani okufuze beyihold accountable because imali yana ngeyabo. Yikho sijayele ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama-vendors ukuthi kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zikhona ekhansilini, kuyilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi ukuthi ngiyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% pension fund ephiwa ngamawadi ngamawadi ekhangelwe ngucouncil, kulilungelo labezakhamuzi ukuthi zihambe ziyebuza ucouncil wabo le-committee that is responsible ukuthi liyenzani nge-3% pension yalo. Kulilungelo le-informal sector ukuthi iyebuza ukuthi liyenzani ngamali zama-licenses, liyenzani ngemali zamalevi, liyenzani kahle kahle ku-council ngento ngemali liyi-collectayo from kithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavula amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped maso sesiyalobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to i-public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi, iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi bambe betraine abanye abantu. So abantu bebengaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-track even i-budget. So ma sebenelo lwazi kuzaba lula ukuthi even ma city council i-allocate imali, athi imali leyo yokuthi siyakhela ama-vending bays. Sengasayenzanga ama-vending bays lawana kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhansilini bethi hayi phela lethi ubhajethi yasenzeka lokhu alokhu alikwenzanga waye lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe ku-point of knowledge when they are going to ask questions ukuthi kanzini. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini ikuthi baye belobha or besiyabuza ngezinto abangena-knowledge ngazo, then futhi kansile ngayo kuyifika yobathakona kwana ukuthi hayi abala know how.
I-council isilogacha oluqondane lama informal traders soluqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
Soqalisile ukusebenza umehluko omkhona njalo omkhulu. Ungakhangela ngazi ukuhambe kubo sokusile uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo, most of the people akhethe vele bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of even i-town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezindawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngomasipala. So i-department is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla enkulumane lapha ne-complex kule ndawo yavulwayo. It's all due to ukuthi ikhathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko kwena. Owenze.
Salamukela Zulu. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lilami uMthembu Zithembayo uGibbs Dube. Namhla ke silenhlanhla ngoba ngilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazitsho ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madabudabu Shabalala, umshiza wezintombi zakwaShabalala uMagidazi Ntombi sempedeni uPeters eyedlulayo etsholothi lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakubona wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitshela ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyomsenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda doda mpela lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezo zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisi ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa umkantshobomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba njengoba lisazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyelo wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho kusetshenzwa kanjani.
Yes, sizokuthiwa ke liyabe lomcimbi omkhulu, akusitshele ngomcimbi lowo ozayo.
njengoba umnyaka suphelile sesiqedile njengoba last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya inkosi yakithi izaba lithuba laphana inkosi yakithi ubulela ntobhengwela kamzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi balalingayo abafunga bathi angeke amwela umzingalo wamwela amakhanda amadoda uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omuhla lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo esiye emakhaya besiya lapha besiya khona mhlaka 30 November kwakuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eseTarfontein yikho lapho esabe sihlangane khona.
Ya wanxusa abantu
wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani elongo ungumuntu wakumthwakazi ingumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa konke lezivakathi ziyavunyelwa wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo siyalinxusa nonke bantu bakithi phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqathe kangalani khonokho?
Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemisebenzi engaka esiyenziwe isizwe lonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima ebabambeni lenkayi kumhlomela lenduna uDakamela. Sithe sibuya lapho kwaba le month cultural event eyenziwe enduneni laphayana enkezi uMaphisa. Sithe sibuya lapho kwayiwe emhlahlandleni ukuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayiwa ukuyavulela itshe lapha lendlovukazi enyathi lapho kuyavulaihi lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayavulwa ilitshe lenduna yesizwe laphana uGampu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba eplumt. Sithe sibuya lapho kwayiwa egadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbule bebonga yonke le msebenzi bebonga amathonga abakhokheleleyo. Azange sibe neengozi eziningi sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana labo Swaziland siyile kwaNatali siyile endaweni azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika. Kuqakatheke kakhulu kakhulu.
Hayi, sibonge kakhulu Jabalalongathi kusasa. Ye loke ngumnumzana Jabalala ukhokhela ibutho lowakhethwa umndeni wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani lobhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolibalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale
ngela manyama bayawagcina masiba usenzi
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje mfuna sikhangela ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase Efeso 6 chapter 6 verse 4 ithi lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. kuthi ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngkhaya kutshoni uNkulunkulu wamdalelani siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu uthiwa ngubaba wenza kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu othiwa ngubaba wayevele ekhangelele ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adam emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. Wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazabakhona. Kule ndlela okumele abakhulise ngayo njalo kule ndlela kulesikhundla sikababa kulesikhundla sikamama kulomsebenzi kababa kulomsebenzi kamama ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona okokuqala ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya nguye okhokhela ngkhaya nguye oletha umbono ukuthi siya ngapi senzani sihlala ngapi sidlani konke lokhu ngumsebenzi kababa ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu uyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu vele yena uAdam edalwa uNkulunkulu uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike uEve umngakhe kodwa waqala wamusa engadini yase Eden ukuthi ayisebenza kiyo sesebenze kiyo ke kwase kubuya ke uEve uAdam wasekholisa wathi hayi leli thambo lamathambami ubhambo lamabhambo lami uAdam ekholisa lapha nembono uEve kodwa ke wayevele esesebenza uthe ngemva kwaEve sokubuya abantwana simfica vele uAdam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini elungisa ewondla imuli yakhe ngakho umsebenzi wakhe wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli okwesibili yikulala ukuqondisa abantwana sasibone kathesi emajele kugcwele abafana kugcwele obaba babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo nxa ubaba engekho oqondisayo asithi ukuthi ubaba hlukule ukuze abantwana ababambe ngokuba hlukuluza kodwa sithi ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo abaqondise ngendlela okumele bebe mazi ngayo uNkulunkulu abantwana abanengi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya ngakho ubaba ungumpriest omkhulu okumele aqondise imuli yonke njalo ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazi njani konke lokho kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba thathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli isigaba sakhe sokudla isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi banenge abantu abakhula ke ubaba engekho ngakho ke ngomusa kwakhe uNkulunkulu uyasidingela abantu emakhelwane omalume abana abantu abangathatha leso sigaba sikababa kodwa kuqakathekile ukuthi kube lo umuntu oba ngubaba empilweni yakho njalo kokugcina ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguNkulunkulu yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini umuntu ongubaba uyasivikela uyasondla yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke wena ungubaba kathe sondlaleleyo uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni uyabapha isinkwa sensuku zonke lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena kodwa wena nguwe olomlando owokondla imuli nxa umame ekwenza esondla lemuli uncedisa wena awumelanga lo msebenzi uchiyele umama uNkulunkulu wabeka wena ukuthi lo ngumsebenzi wakho
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu siyathandaza nithandazela bonke baba balalele basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele moya kababa ngegama likaJesu njalo nithandazela laba abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo umoya oyingcwele uzokubasiza abaduduze lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhlizweni zabo niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda lesize ngegama likaJesu amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye Nkayi Center kwelutshena Nyaje ezitolo zemateme Khomayanga lezenga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo obizwa ngokuthi Inkayi Festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabheka usizi Fuzani yena ohlabela leMaduma Express ufuzane ongumsekeli kamgcini sihlalo wenkayi festival njalo sichazisela okuningi ngomcimbi abawuqoqayo
ebusizi Fuzani ekhaya ngizela emakhasane enkali sikoke umcimbi wethu ukuthi uyoqala isukela kobulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 imicimbi yethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu inyakeni ojolileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 yabe sisenkayi center sisukela lapho siye kwelutshena sisuke kwelutshena siye enyade sisuke enyade siye matene from matene siye ekhomayanga from khomayanga siyoyivala sesisempumelelo njalo ngokwamalungiselelo sasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabuyela baba balutshwana abaculi ento ayibaningi bayafika maybe noma 53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenze ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane ba-approacha futhi nabadala ngesikolo ukuthi bangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuze zibonakalisa amathalento abo buvulelekile bonke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sokungaba ikwenza izinto ezihlikileyo siyabona namadrasi angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenza amagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengakuqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emqondweni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale lapha imali ngiyani imali leyi njalo line libuqoqayo lincediswa mbane lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale
alright umbuzo omuhle lo dadwethu imali leyi esiqoqayo laba basijoyinayo icover isound some 15 ezidlala laphana engakwazi ukuthi bangela abantu umsindo lapho bangafika siyakufayisalile proper sound mangayibeka ngaleyo nsindo isawunje ethe ukuthi plus transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla futhi yonke leyo mtrend i-transport iyamkhava ukuthi khona lapho sama nasikangoma usuke ungikho wedwa mhlawumbe lamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3 4 bonke bakhavathukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oyosisana labo ukupromotha umculo wabo
boke abantu abazolilalela bona bayabhadala yini injalo lina leyalidinga yini usizo lokuthi liphathiswe ukuqoqa into mcithi ungaphakathi
ngoba singabantu esifika
kalutshana napha mostly abaningi baseSouth Africa bakhona abakubulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkayi kuyatshela esikhwameni so abangenayo abantwana ngamadola then abadala ngamadolari
khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi abantu nje bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozalini la ngizonika okuyiflexi ebekele ukuthi naye kwelasiside kushilo also giving back nasifika laphana kuba khona kwethu nabantu ababaningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wise ngikhona ngathi futhi kusase ngumuntu oyedwa osibizileyo nakwesipho sami enkayi esenta
kubaculike
kubaculi laba abasabelileyo ngisengikhohlwa laphana originally nayo izoba khona iyachasa nayo sahili sanda ngaphana transport kanye nembijana mbijana funeral ekhomaya abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Embiyabelungu ngibiza ngumaportals bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyethu into ezingathi ngamahlaya yahlekisa nakhona mpela kuze sifike up to 22 ngiyabanxusa abantu bakithi ukuthi kumele babuye bazobona ukuthi abantu abazobenzezani sicela basisapot khathi nala eduze ngaphambi kokuthi baye khathasha ngeke sale sizosabela lokhu abafike besikhangele khona sizosebenzisana nabo
lo ngubheki Phuzane umculi wenkayi esixoxelaye ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival ongabizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje imzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi osithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.